lokho kuzaphazamisa kakhulu ukhetho oluzayo. Already siyabona ubufakazi bokuthi laba abakhokhela ilizwe bazama ukusebenzisa i-COVID ukuthi bavike indaba yokhetho olumgceke oluyakhipha kanye nguye ofunwa ngabantu eZimbabwe. Lokhu sikubona endabeni yama-by-elections amele enziwe ukuthi kukhethwe abameli bephalamende laba abaxotshwa nguMonzura esebenza ndawonye leZanu bekhipha abameli bephalamende ababekhethwe ngaphansi kwenhlanganiso ekhokhelwa ngumnumzana ubaba uNelson Chamisa.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe? Ukhetho kumele lufuqelwe phambili na ukuze abantu benelise ukukhankasa?
Ngingathi mina kusesemasinya mpijana ukuthi sibone ukuthi kumele lukhuqelwe phambili yini kumbe kwenziwe njani. Kodwa ngokubona kwami mina njengoba abantu kuthiwa bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela, ngithemba ukuthi ngesikhathi ukhetho solusiza iningi likazulu liyabe selihlatshiwe ukuthi i-excuse yokuthi ama-elections engenziwa kumbe enziwe ngezinye indlela ezingekho mgceke kuyabe kungasela.
Manje nxa sikhangele ukubana isikhathi esikhona sokusele iminyaka engaphansi kwemibili, akusoze na kwenza ukuthi abancintisayo bengatholi ithuba lokuthi bazithengise ebantwini, bathengise inhlelo zabo?
Abancintisayo ikakhulu laba abancintisuka ngomongameli bayaziwa kakhulu elizweni leZimbabwe, lalokho abakumelayo uZulu weZimbabwe uyakwazi ukuthi bamelane ikakhulu ke ubaba ophikisayo ubaba uNelson Chamisa. Abantu bayakwazi izifiso zakhe ngelizwe leZimbabwe. Okuyabe kuqakathekile kuphela ukuthi uhulumende alungise imithetho leyo evikela ukuthi ukhetho luhambe kuhle okumgceke. Imithetho enjengemithetho eyalisa abantu ukuthi baye kumarali eyenza ukuthi kube le bandla eliyi-1 elikhuluma kuma-television lakuma-radio, le minye imithetho ecindezela abanye ekuncintisaneni lokho.